President Mnangagwa, both in our personal meeting, which was positive and terrific and very long,
umongameli Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni wethu lasembikweni awethulela uZulu ngemva kwalokho kanye lakumbiko awethula kuphephandaba le-New York Times, wazinikela ukwenza ukhetho olukhululekileyo kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu lokuvuselela umnotho. Engakwenza lokho, siza kwesula izijeziso ezinengi. Kodwa iqiniso yikuthi isikhathi sesihambile, kodwa akulanguquko ezwayo esesiyibonile.